kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla le-MDCT koBulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla.
Iqiniso ikuthi i-MDC koBulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangivele likaThwangirayi.
Impilakahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka isiba yimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kanti vele eGwanda kuhamba njani?
U-Edward Manyika wafa esuka eGwanda, uBotakezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlela okubi eseGwanda, so sebezuza ukuthi ha kanti kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phose njani.
Udaba lokuchaya amantombazana eSouth Africa ukuthiwa kwenziwa ngukhosikazi Grace Mugabe bekukhangelelwe ukuhlaziywa ngumhlangano wenkokheli ze-SADC lamhlanje eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla le-MDCT koBulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla. Kumaviki amabili adluleyo kuqhamuke udlakela emahofisini ebandla le-MDCT koBulawayo phezu kokwabelana izikhundla zokuncintisa kwabamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Amanye amalunga aleli bandla athi lokhu lungalungisiswanga udaba lokwabelana izikhundla zabameli bedalela ePhalamende. Kodwa isikhulumeli saleli bandla koBulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso lokhu ngoba uthi yena ibandla libambene koBulawayo.
Iqiniso ikuthi ipolitical party elabantu abaningi balembono ethiyeneyo, kodwa okuqakathekileyo ukuthi baza kusolva njani, baphumelele njani phambili. iBulawayo ibambene kakhulu ebantwini bonke abama-political parties ukuthi uMgabe sehluphile. I-target yethu njengabakaThwangirayi MDC labo koBulawayo, umuntu ongayisuye yiZanu PF lebandla lakhe lama-CIO lamanye ama-general. Thina aba-opposition kungahlukana imibono ethize, kodwa isiqokoqela yiZanu. Angithandi ukutshaya inja ngifihle umthini. Iqiniso ikuthi i-MDC koBulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangivele likaThwangirayi. iZanu isizama ukuhlukanisa abantu besithi hayi kulabanye abantu abangafuni i-MDC Alliance, kanti bonke i-Standing Committee le-National Council lama-province uThwangirayi wahambile izwe lonke bamvumela.
Sike sezwa ukubana umongameli umnumzana Thwangirayi ulakho ukubuya koBulawayo ezoxoxisana lenkokheli. Kungakuliqiniso yiloko?
Baba uThwangirayi nge-constitution yethu uvunyelwe ukuxoxisana lama-branch, lama-province, lama-ward. Ikho-ke angazi ukuthi uma upresident evakatshela izigaba zakhe sokuthi ulanda uhlupho, uyahamba esiyakuzwa ukuthi abantu bafunani, esithi ngikuxoxisana loZulu. Akuqali namuhla ukuthi uThwangirayi uyabhoda ekhuluma nabantu. Abantu sebephenga usikibunda besithi uhambele ukuthi kuyaphoxwana koBulawayo. Into engiyaziyo ikuthi i-leadership yonke e-standing committee isebenza noThwangirayi, i-provincial council isebenza noThwangirayi, kodwa abantu abangafuni i-unity of purpose yibo ababhala bakhuluma amanga. Namhlanje ngiyabonga ngoba ngitshela uZulu ukuthi koBulawayo sibambene. uThwangirayi uyabhoda indawo zonke njengoba sesilungisela ukhankaso lwaba-election. services azifundisana ngama SPV biometric voter registration. Utshwangirayi labo Kruke labo Tete labo Moyo labo Monzora National Standing yonke jikeleze iyahamba ivakatshela abantu bayo befundisana bexoxisana besenza umbono ofuna uZulu. Yikho ke ngiyabonga namhlanje ukuthi ngilitshela iqiniso mahlabisweni.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasvanda isikhulumeli sebandla le MDCT kobulawayo. Impila kahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka ilokhu iyimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kulembiko ethi Mnangagwa engaba wadla ukudla okulethefu kodwa uhulumende uthi uMnangagwa wadla ukudla okuhlobileyo. Kodwa sekumangalisa abanengi ukuthi akumgceke okwenzakala kuMnangagwa oyelatshwa eSouth Africa. NgoLwesine abasakhulayo bebandla leZanu PF benze umthandazo kamnumzana Mnangagwa kodwa enye inkokheli yebandla yavuka ikhalaza ngolwesihlanu ukuthi bakwenzeleni lokhu. Izakhamizi zeGwanda zona zithi zimangaliswe yisehlakalo sokugula kukaMnangagwa. Sixoxe lomela izakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Kuyinto ekadisinga eqalise abantu bayithusile okwamaqhimi ngenzwana kusenzakala ngezinsuku kusanda kwenzakala. Bekuyinto abantu bayithusile ukuthi kathi manje pho kwenzakaleni kutheni, ngoba abanye babengabonanga ukuthi kwenzakala. Bapho kubona imoto ziphuma sezigijima le helicopter sisukuma sihamba, bazosala sebekuza ukuthi hayi bekuyinto enje kwabethusa ukuthi pho bekudliweni kwenzakaleni. Awakhathesi umumo siyehlile mbijana, sokuyinto abayihlekayo njengelizwe lonke behleka nje ukuthi eGwanda kusadliwa ice cream wathinithini into ezinjalo. Bebuye bekhuluma abantu ukuthi awukati kwenzakala njani. U-Edith Manyika wafa esuka eGwanda, uPortagezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda. So sebezibuza ukuthi ha kathi kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phose njani kwenzakalani. Hhayi, bathuma umo kwakathesi bese kuyinto zathi zibeyithatha njengelizwe lonke, ngoba kusukuzwakala ukuthi hhayi akasekho engozini. So into nje abantu abaphonge uyihlekahleka
khona kusenzakala njengokutsho kwakho. Akula muntu owakubonayo lapho ngibona ngehelicopter isuka, ngoba sizwa kuthiwa umuntu omdala wayesekhululeka khonapho emphakathini. Kuyini elakubona ngela kuzwayo?
Abazwakala babeseduze bathi wabonakala esukuma kokuqala esiyendlini encane, wabuya waphenduka, wabuya wabuyela, wabonakala sehlanza. Ngaba beseduze ngoba i-VIP yayingathi iqamama mbijana lapha abantu ababekhona, but ababeseduze yikho abakuripota ukuthi hayi babona kusiba nama movement amaningi kodwa bengazwisisi kahle ukuthi kwenzakalani. Yikho kubona sekusukunywa masinya, abanye nokuthi kwaphunywa njani ababonanga. Babona nge-helicopter yokuqala sisukuma ngama-2 ezinye zisasele zihleli, basala bengasazwisisi ukuthi babuye abantu bethi hawu kodwa pho-ke thathi sibe sibhedlela lathi eGwanda basisolani thina, silabo dokotela kwasolakalani ukuthi agijimisele eduze khona lapha esibhedlela sethu. Sikwa kukhanya kwakulungisiwe, usually nxa kuzaba nomkhosi omkhulu kuba lezinto zonke on stand by ukuthi in case something happened. Pho kwehlulani ukuthi kumbe aqala adlule nje kuthi ayenzwe that critical first aid yithe esibhedlela, maybe abesethwala kunokuthi athwale ayegweru ankhona ezakuye eSouth Africa. Khona lokho abantu salengani bakubuza ukuthi hapho esethi sibhedlela sinjani.
Alo ke umnumzana Bekezela Madumafuzwayo omela izakhamizi zeGwanda ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eGwanda. Inhlanganiso ezizimeleyo bezihlangene kwele South Africa phambilini komhlangano wenkokheli zomanyano weSADC owenziwa kanye ngomnyaka zivumelane ukuthi icala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe elokutshaya amantombazana athola ehoteleni elamadodana akhe kumele luhlaziywe inkokheli eqale umhlangano lamhlanje. Sixoxe lomnumzana Angliston Sibanda omunye kade esemhlanganweni lo.
Yebo, udaba lolo luhlelo aba into yokuqala kunkulumo zethu zonke. Okhulume ukuqala emele sifika kuvulwa umhlangano uLiberty Bebe kade simthume ukuthi akhulume emelele iqembu lenhlanganiso ezimele zodwa livele eZimbabwe. Uhle wakubeka wabasobala ukuthi kasiku-support kuyinto embi, kanti njalo la njengenhlanganiso ye-Crisis Zimbabwe Coalition sifinde sagcizelela futhi ukuthi into eyenziwe nguGrace Mugabe ilihlazo, ikakhulu sisenziwa ngumuntu ongumama ebantwaneni, not only kuba ngumama but umama kumele ukuthi abe nguye okhokhela abantu, atshengisa abantu ukuthi umuntu okuthiwa ngumkhokheli ngumuntu onjani. Umkamongameli welizwe ayethana labantwana, kuyinto eluhlazo kakhulu. Sizwa kusizwa kusiko sithi sinqulu njengabantu babhwenzi, uyasinqulula usifaka ihlazo ezizweni zonke. Kasivumelani lakho sikuthi siyawukhondema ngawonke ama-terms esingawasebenzisa ukuthi kuyinto embi. Khuluma ngokuthi kwabantu abesifazana kasithuthukiseni abesifazana, abesifazana bephakamise, but umama lo uGrace abesefika echaya umntwana abantu kulokuthi akhuze abantwana bakhe abonayo. So kuyinto embi kakhulu and sikuyinto efake elihlazo kakhulu.
Ngokwethula kwenu amazwi nalawa, libona ungani azaphathisani, azakhulunywa yini le mhlanganweni omkhulu wabomongameli?
Yebo, kube le-communique eyenziweyo ekhuluma nje ngezinto ezihlukuluza abantu makhaza kusadak region, ku-communique leyo. And ngokunye kwezinto makade omama bekhuluma nge-violence le lokucindezelwa kwabesifazane, lonke sisenzo sikaGrace Mugabe sesibe yisibonelo esochuku olenziwayo ngalabo abasembusweni abalamandla ekucindezeleni abanye abantu abaphansi lekuwabhekeleni phansi, ngoba into eyenzileyo into ethe ibonisa ukuthi nxa ungaba lamandla uyenelisa ukwenza loba yini phezu kukabantu. Ngokunye kwezinto okusetshenziswa njengesibonelo sento embi okungafunwa ngabantu be-Sadak region.
Hello.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Ndlovu.
Ngiyabonga mne wethu.
Yezi hamba njani inhlelo zebandla emaphandleni baba Mzila, njalo zithini zakhamisi?
Okuhle ngakho ukuthi lokho esikhethi nasakhethi ukuthi sikumele yizinto ezimqoka emathebeleland le-Midlands ezizona ezisusa phansi ukuthi thina sine sizodwa. Sithi thina kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engena kumzabalazo kumbe sithi kumbangazwe kube kuyukuthi ubambe zona lezi zinto. Sibona ngazathi ziyemukeleka kakuhle kakhulu ngabantu kusukela kathethe e-Bike Bridge uze esikefolosi kusobala ukuthi i-message iyangena eyokuthi ayifiki ukuthi sidabulizwe phakathi asomsebenzi wethu, kodwa njalo kayisomsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli lihlale libambene, ngoba silezinto ezidubayo. Yikho nxa abantu nxa sikhuluma labo esikuzwayo ukuthi kuqakathekile khonoko ukuthi sikubambe njengabantu bakithi. Okwesibili okuqakathekileyo engikuzwa esikuzwayo ebantwini ukuthi nxa abantu bakithi bayabambana, wonke anala amaphathi athi amele iMatabeleland abambane. Ngokunye singazathi siyakulwisa and ngikubonile ngomvulo nalo odlulileyo sisemakhokhova ngemva kwesikhumbuzo samaqhawe la angafuni ukuvunywa iZANU PF ukuthi ngamaqhawe baleli lizwe. Ngiyabona ukuthi into eqakathekileyo ukuthi lathi sizame ukuthi selile izandla sibambane lalaba abanye abafana neZANU ethi mele abantu beMatabeleland, i-MRP ethi mele abantu beMatabeleland, amabandla embona ingazathi sebekubeke sobala ukuthi inhlelo zabo kazibe phezu kwezinto zeMatabeleland ukuthi singasalele emuva. Sihlose ku-development ukuthi i-politics ingaba i-politics nje, i-politics kayibe i-politics eza kuthi ilethe ingqobela phambili empilweni zabantu.
Ngamanye amazwi singabona libumba umanyano lamabandla owathoyo afana lezaphu lemthwakazi.
Wona la amabandla abantu ngiyabona bangathakazelela khona lokhu, ngoba lathi sikukhangela ukuthi nxa kuyukuthi ngensizo yonke siyavumelana phezu kwezinto esifuna zenzakale eMathebeleland bese sisiya njalo siyancintisana. Sibona ngazathi kuqakathekile ukuthi sibe lo manyano wethu esingathi i-coalition yethu kumbe i-alliance yamaphathi eMathebeleland. Nxa singavumi ukubambana ukuthi sibumbe iphathi eyi-one, kodwa okokuthina nje singahamba ngakho ukuthi nje sisebenzele ndawonye ukuthi singaphikisani ukuze abantu abakhethiwe kumbe ngamakhanda chancellors kumbe ngama MP babe ngabantu abakhethele ukuthi basebenze ukulungisa udubo olukhona eMathebeleleni. Yikho umbono nalo uvele usobala nxa ukhuluma labantu nje ukuthi alubana lingenza njalo thina abantu sithi sivota sisazi ukuthi sivotelani. Kulokho kuyavota ukuthi uvotela ibandla elinje ungakwazi ukuthi limeleni ngoba iminyaka yonke nale ngu-37 abantu bebevota kodwa kungalanto nje bekwa etafuleni ukuthi livota nje livotela lokho. Bese kuthiwa sobala ukuthi hayi vele ivele ivotela udubo.
Zona iziphi inhlelo zentuthuko ibandla lakho elizaziqakathekisa alubana lithe lathola amalunga edalele ephalamende emaphandleni?
Esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi nje khona okuthiwa ngama-capital projects, izakhiwo ezifana nemigwaqo, izakhiwo ezifana nezikolo okufana lamaklinika esingathi i-water development, i-resource development yamanzi, ibhorane lamadamu, yizi zinto eziqakathekileyo kakhulu. Kodwa siyananzela ukuthi kumele ukuthi kuhambelane lokwakhiwa nokuvuswa kwamafektali amafemu ayiwona adala umsebenzi njalo azakwenza ukuthi abantu abasuka amafemu la akwazi ukuthengisa izinto azenzayo kulawo ma-projekt esinabe siwakhangele. Sibona kuukuthi yizindawo lapho esisalele khona kakhulu ngemuva ngenxa yokhulumende ka-Robert Mugabe in the last 37 years. Abantu abethu babasebenza eMathebeleni le-Midlands, abantwana abasebenza eMathebeleni le-Midlands, ama-youth emashonaleni, abantu bakithi bayakwazi konke khona lokho. Kumbe kusebhinga, kumbe kusetsholotsho, kumbe kusembembesi, kumbe kusenkayi, kumbe kusebhayibhridge, bayakwazi khona ukuthi ayisibo bantwana bakithi abasebenza esipholiseni, abasebenza ezikolweni, ezibhedlela ngaphi langaphi. Thina abantu bethu bengayike bahambe baye emashonaleni. Luhlelo esilukhangeleleyo ukuthi into emele ukuthi ilungise ukuthi abantu baleyo ndawo babe yiwo kula ama-departments kahulumende.
Hayi, siyabonga babumzila, bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo mkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Akuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomhlabeleli womdumo kamasikandi uDuduzile Ndlovu owazakala ngelokuthi inono lakwethu. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela kahle kahle ukuthi igama lakho lokuzalwa ngubani?
Igama lami lokuzalwa uDuduzile Ndlovu.
Ocula ngalo lona kuthiwa
inono lakwethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ukhethe igama elithi inono lakwethu?
Okay, ukuze ngikhethe leli gama ukuthi nje mina ngokwami ulo muntu othanda ukuba muhle, uthanda ukubukeka kakhulu uma ngisebantwini. So ngathi kahle kahle leli gama ngaliphiwa ngama-fans wami ngoba ngithanda ukuhlala ngihlanzekile. So inono umuntu othanda ukuhlala nje ahlanzekile.
Ngiqalise nini ezomculo lesi?
Ngingathi ngiqalise ukuthanda umculo ngisasemncane. Bengina 14 years mangiqala ukucula ku-church choir, but ukungena e-studio ngiqale 5 years back.
Usithi ungena e-studio, kahle kahle kuyini okwenzayo e-studio ngaphandle kokuhlabela?
Ukuqala kwami ukungena e-studio bengiyi-backing vocalist. Ngisiza amanye ama-artists ukubeka for ama-album wabo. And then after then I decided ukuthi nami-album yami. So i-album nje ngingasho ukuthi isendleleni yokuthi iphule.
Lapha kwezokucula kukhona yini okuthayayo kumbe ukuhlabela kuphela okwenzayo?
Nayi, ukuhlabela kuphela.
Ukugida ke?
Nokugida. Ukuhlabela nokugida, yebo.
amatanga abasakhula abalingana lawe ba gijimisa kakhulu lezi zabo house labo gom kodwa wena wakhetha umasikandi ngasithela ukuthi uhamba njani
ngiyabonga ke lo mbuzo. The reason why ngakhetha ukuthi ngishaye umasikandi mina because umasikandi uhambisana ngathi ne culture yami yesiNdebele, so ingenelana ngathi ne culture yami. Sina ontanga sesilandela kakhulu umculo wamanje akusekho abanye abantu like abacula umculo wasemandulo because it goes well ne culture yam.
Kuyini okukhangeleleyo kwelakusasa ucula la?
Engikhangeleleyo ngifisa ukuthi ngazakale umculo wami uphumele ngaphandle abantu bawazi and bawu appreciate. Yiyo le nto engikhangeleleyo ngathi kusasa and ngikwazi nami ku-inspire laba abakhulayo.
Lengoma eziningi okunganani?
Owamanje nginengoma ezi-7.
Oyithanda kakhulukazi ngeyiphi?
Engiyithanda kakhulukazi ingoma ethi Woza Mmeli Wami. Iyo le ngoma engiyithanda kakhulu.
Kahle kahle ukwenza ukuthi ulobe lengoma.
Owangenza ngaloba lengoma yithi ngibe nama ngingathi ama challenges amaningi empilweni yami, ngingathi ukukhula i-background and stuff. So ukuthi ngithi Woza Mmeli Wami ukuthi ummeli wami makazi azongikhulula ngoba kule kwabanzima empilweni yami. So yikho ukuthi ngiyibhale lengoma ukuthi uNkulunkulu wami makaze azongikhulula kule situation ebengikuyo.
Ungathanda yini ukuthi sibe yazi situation yakho?
Yebo, hayi akunankinga. Okay, ngathi ekukhuleni kwami bengumuntu ongena help e-right, ngathi bengingaphilanga kahle. So nobunzima nje bempilo ukuthi uma ukhula ekhaya khona okuselakalayo nje zonke le zinto.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi uInono ngubani, udabuka ngaphi, uzalwa kubani, libangaki engulini lokunye okunjani?
UNono ngahle kahle ubuya eZimbabwe, wazalelwa koBulawayo, wakhulela khona koBulawayo, but ekhaya ke ngiphuma eKhezi koNdlovu, uNdlovu baba ozala mina. Kithi sisikhombisa, mina ngowesihlanu enganeni sikababa, amantombazana abafana bathathu and then the rest amantombazana.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalandeli bakho?
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ngibe semsakazweni. Ngithanda ukubonga njalo bonke abangixhasile kule journey yami yomculo. Sengathi bengahlala benza okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke ngumhlabeleli womculo kamasikandi uDudu Ndlovu, owazakala ngelithi iNono lakwethu, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz. C
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula udaba obelusebhudwini kuleviki olungamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana amthole elamadodana akhe eweteleni kwele South Africa. Kodwa asigxili kuye yedwa sihlaziya ukuthi abazali abazithola bekusimo sikankosikazi Mugabe bengalulungisa njani lolu daba bengazokhelanga amalahle ekhanda. Sixoxa losakhulayo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo, ngiyabonga.
Usibone njani usenzo sakhe?
Okokuqala kumele simanzelele ukuthi yena nxa esenza isenzo kasenze ngumuntu nje, kodwa usenza engumkamongameli. Amawodi ethi lamtshele iviki ephelileyo ukuthi wena uhlutshwa ngabantu abakho abanjani ababili ngeke wakhokhela izwi. Kulaye nxa esiya endaweni efisa abantwana beganga waba namandla okuthi ethi uyabakhuza abantwana enjani engatshaya. Iproblem ekhona nje asinabufakazi ukuthi watshaya abantwa bakhe yini. Kodwa nxa engabatshayanga oyabe phambanisile ngumntana akhe kumbeni mntwana lo usisi lo otshayiweyo. Sikunanzelela ukuthi kune-difference between i-discipline and abuse. The moment it's called physical abuse, usutshaye umuntu waphuma imvinjinzi waqamuka loba wavuka. So there's a thin line, umntwana uyadisciplina kodwa nxa umntwana esesiba la ma-marks anjalo, that is when it becomes physical abuse. Amalungelo esekhuluma ngawo kulezi nsuku. In the past 10 years, iminyaka le ithedlulileyo, there are a lot of treaties and rights that have been put forward specifically also for i-child, umntwana oyinkazana. Thina ngendlela esenza ngakhona izinto culturally sikubhalansa njani le mithetho ama-rights ona lawo. Sikindibani sokuthi uthathe i-electrical cord ulimaze omunye umntwana.
Abanye-ke abesifazana kanye labesilisa abazithola bekulesi simo njengalokhu esasikuzwa kumavuzi umphathi bengenzani abadala ukuthi bebaqondise abantwana bengasolwa ngumphakathi?
Kuba nzima ukuthi uqondisa umntwana nge-remote, kuba nzima ukuthi uqondise umntwana nge-bank account ukuthi usimthumele imali. Ngoba abazivumi la kuzeduni yikuthi abazali sebegijimisa imali zokuthi behambise abantwana laba esikole bebaphele ukudla. But it has created olunye iduzo ngokuthi ungabi wabo esipha i-guidance. It has created a society abantwana abarawuthi. Ngoba sonkela abantwana loba ama-youth abasakhulayo kulezi nsuku, inhlonipho isiphela, isincibilika. So as long as umzali engekho to give that guidance, yikho khonokho okwenzakalayo. Kufanana nabantaba wona laba abakagresi esikhuluma ngabo, the mother has been absent. Yikho bese sibala ngabo kuze esouth sebexotshiwe e-UK sibona amavidiyo begadi izimota zabantu lani lani because there's no parental guidance. Parents are busy with politics, the boys are busy with water. So akunamntu esingalenza, abuzali lo mntwana kumele bendawoni kube ne-system esihlobo esithembakeleyo esilesandla esingani silukhulu ukuthi esake umntwana endleleni.
Kambe udubo olunje silubona ebantwaneni abalenzuzo abalemali kumbe kungabe kutholakala ingqelangaphi?
Ngathi kutholakala ebantwaneni abangela sandla somuntu omdala ekuso ukuthi sibasekele esilukhulu. Njengentwena benxa sikhangela into eyenzakela ngabantu abakamongameli babhizi amlandelela kuyinzi suku zonke, hhayi usevula iyunivesithi sokunje abantwana kodwa ngapha abanjani babodwa. So angeke ngathi kutholakala abantwaneni abatholayo ngoba laba abagida labo uzananzela ukuthi ngabanye abavela nga uphovathi abahluphekileyo.
Njengosakhulayo ungabachiyela liphi abanye bakho amantombazana labesilisa ukuthi bengaziphatha njani?
Mambani into eqhathekile umuntu kaqale ngokuzihlonipha ngoba lokunatha noma uzayenza lokho okwenzayo kodwa nxa ungumuntu ozihloniphayo uzabakwazi ukuthi kuhloniphe umuntu oseceleni wakho, uhloniphe ngisho nomuntu omdala. Ngoba ngathi sikhuluma ngabasakhulayo into eyenzakele ngu-Grace angithi ye utshayile umntwana kodwa bekungatholakala ukuthi izinto esilisa etshaye umuntu owesifazane. Kodwa into yangikhona nxa singazihlonipha sifunde ukuhlonipha nabantu abaseceleni kwethu ngokwani singaphilisane, asidingi ukuthi sihambe sesilambe amakhodi egesi. Umuntu kafunda ukuzihlonipha ngoba naye umama ugesi usine engasazihloniphi njengomuntu omdala, usine seziphatha njengomntwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosazana Nozipho Moyo olela amalungelo abesifazana. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke sithandekile ube lo busuku obuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.